Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo omhlakawo 1 kuMbimbitho 2021 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation ulandela imbiko yokuthi waya emacansini labesifazana abehlukeneyo.
Schools must be prepared to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ikhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ukuthelelwa kwegcikwane leli.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hhayikho, akungeneke ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi.
Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe lizulu emangweni wecholocho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labomakhelwane. Ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uSean Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine emdlalweni yalo lele Afghanistan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation. Umabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ukugcizelele lokhu. Encwadini asanda ukuyethula, umnumzana Mahati uthi intatheli izindaba zimhlambazile njalo zamkhopha isithunzi, ngakho uchiya umsebenzi ukwenzela ukuthi acabangisise ngalolu daba. Engekho ehofisini, uthe uzakhulumisana lamagqwetha akhe abone ukuthi aluphathe njani ngoba waqanjelwa amanga. Lokhu kulandela imbiko yokuthi umnumzana Mohati waya emacansini labesifazana abendileyo, nomunye njalo owayembhadalela imali yezakala embikweni kuma-audios, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi kwasetshenziswa imitshina yakulezi insuku ukuthi kuzwakale engani nguye.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ekhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela kuleli gcikwane. Empikweni awethulwe namuhla, ubonge kakhulu amazwe abalisa eleChina, India, Russia le-United Kingdom ngesipho samajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ama-vaccines. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Ekhuluma kumabonakude we-ZTV, umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa uthi inani lababulawa kanye labaguliswa yi-COVID-19 liyehla. Ekuyekethiseni iziqondiso ze-lockdown, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama-mask, begeza izandla lokuhlolwa ukutshisa komzimba lokungasondelelani. Abantu sebevunyelwa ukuhamba kusukela ekuseni ngo-5:30 kusiya kuhola letshumi ebusuku ngo-10 PM. Akusadingi ukuba abantu bathwale incwadi ezibavumela ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Amavinkili asengavulwa ekuseni aze avalwe ebusuku ngehola lesikhombisa belandela iziqondiso ze-lockdown. Amankampani amakhampani asengavula belandela imilayo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kweCOVID-19. Abazatholakala besephula lezi ziqondiso bazabotshwa kumbe amakhampani abo avalwe. Abaphila ngokuthengisa sebengavula lapho belandela iziqondiso ze World Health Organization lezelizwe eze COVID-19 lockdown. Abazafunyanwa bengalandeli lezi ziqondiso amabhizimusi abo azavalwa. Abezikolo lamakolishi emfundo yaphezulu labo sebengalungiselela ukuba bavule balandele iziqondiso zokuvikela ukuthelelana iCOVID-19 kodwa wathi imfundo yebulenjini ilokhu iqakathekile njalo kumele ithuthukiswe. Abangalandeli lezi ziqondiso kuzadala ukuvalwa kwalezo zikolo. Abantu sebekhululekile ukuhamba-hamba kumadolobho ahlukeneyo kodwa abanini bamabhasi kumele balandele iziqondiso zokumelana lokumemetheka kweCOVID-19. Abantu ezililweni kumele bengedluli amachumi amathathu kuthi abamadili kumele bengedluli amachumi amahlanu labo bamele balandele iziqondiso zokumelana legcikwane leli. Amavinkili athengisa ukudla ama-restaurant kuzamele bathengisele abantu behamba bengahlali bedlela khona. Abathengisa utshwala abantu behlala labelula imizimba akumelanga bavule. Amabhokilisto azavulwa kodwa kumele athengisele abantu behamba bengahlali benathela khona. Umongameli ukhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ekubambeni iCOVID-19.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Uqhubeke umongameli ethi uhulumende uzaqhubeka ehlaba ijekiseni yokuvikela igciwane eCOVID-19 vaccine kuthi abamankampani lamabhizimusi abalesifiso sokuhlaba izisebenzi zabo kumele bakwenze kungela nhlawulo njalo abantu baqhubeke bezivikela ukubamba leli gciwane. Uchaze ukuba kulamajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azavela eChina kunsuku ezilandelayo kuthi lamanye edlula isigidi esisodwa 1.2 million azavela kumankampani alelo lizwe. Ubulawayo ungene kulanga lesifica minwe mibili elokhe ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo ama-frontline workers ijekiseni lokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine uhlelo oluqale ngomvulo weviki edluleyo njalo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6,600 uhlandla lakuqala lokuhlaba abantu iSinopharm. Ubulawayo uthole amajekiseni edlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,200. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, uhlelo lokuhlaba izisebenzi ezingathola igcikwane le-coronavirus lula ngenxa yomsebenzi wazo, umuthi wama-vaccines, luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi akula muntu obulewe yi-COVID-19 ensukwini ezimbili zilandelana. Lokhu kwenzakala abanye besithi abatholi ulwazi olweneleyo ngohlelo lokuhlaba lolu, kodwa uhulumende ekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe. Ukuhlaziya ukuthi abantu bengabe sebelandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane kanye lamazwi kamongameli Mnangagwa, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kwasokusiba yibo ke abenza inani ambalana embinani labantu lamemetha kakhulu kodwa sikunanzela ukuthi bangabe bekhona khonapha phakathi kwethu abalayo bengakwazi njengoba abantu bayagada ozubukho bayagada lezi izimota nje ama Honda Fit kodwa bona abantu kabazake ba test so umuntu uzazakala ukuthi ule COVID-19 kumele ayifika kwezempila kahle bamhlole babone ukuthi ulayo kumbe kalayo.
Ungathini ngombiko kaMongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela iCOVID-19.
Sokuzaba lesiqhobe-qhobe sona siyane singalunganga masikhangelile ukuthi lo mkhuhlane weCOVID-19 okuphakathi kwethu. Ungalandzela futhi okunye kukhona ukuthi sisondela esikhathini somkando kwelakithi eZimbabwe lapha. So khona ukuhlala kuwodwa sizalandzela ukuthi ungaba ngeminye imithelela engenza ukuthi igciwane limemetheke ngoba abantu abaningi bagcina sebelayo. Ngenxa yokuthi kade singasikhala ekhaya umkhuhlane lo weCOVID-19 kule mhlobo uyatshintshatshintsha uyaguquguquka. So kungenzakala ukuthi siyelokhu sisithi mhlawumbe sesiphuma kade sokule variant entsha esingenile. Njalo ngakho laphala sokusithi sokuyekethiswa abantu abaningi sebezasuka ezindaweni zabo njengoba siyakwazi ukuthi i-intercity sivunyelwe. So ngezindlela abantu sebengasuka loba ngaphi baqonde loba ngaphi. Osekuzenza ukuthi ukumemetheka komkhuhlane nxa kuyukuthi emzini wami bengilayo nxa isihlobo sami sesithe safika sisengase singamphathela ngoba lapho sivela khona laso siyenelisa ukuthi sibuye singatestwa ngoba nxa umuntu evela bavela khona ezilongo zeZimbabwe katestwa. So konkeaso ngenza ukuthi kumkhuhlane umemetheke sinanzelela futhi ukuthi silandela isikhathi somqando vele okuyiyo ongathiwa uyafukamela kakhulu umkhuhlane lo weCOVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ekhonale woBulawayo. Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe elizulu emangweni weCholocho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labo makhelwane. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Inhlanganiso ekhankasela intuthuko eCholocho eIndosakusa Cholocho Community Development Trust ithi yafika amachuma mane 40 imizi elezindlu ezidilizwe elizulu. Izakhamizi zithi izulu lesiphepho elinekusukela ngolwezi wonyaka odluleyo endaweni ezibalisa inemane, Manyanda, Siyangaya, Folosi, Ntulula, Lekwiju eCholocho zithi umonakalo omkhulu kakhulu. Umnumzana Nomencube odabuka kwamanyanda kuward 11 kodwa esebenza eGoli uthi le mzini wakhe kwenzeke umonakalo oyesabisayo. Uthi kuswelakala kwebholoho emgwaqweni abahlala duze lawo kwabangela ukuthi amanzi wonke agelezele emizini yabo.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayi khona akungeneki ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, muzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi. Abhoda-ke ngale ngemva komuzi ajampa ifensi ngangena phakathi, ngathola ukuthi vele ekhaya amanzi akugcwele indawo yonke. And sokusebusuku ngaze ngasizwa ngumfowethu. Umfowethu la uyakhe nje eduze kuye, hhayi ngafikanga ngoba isikhathi-ke lapho engasancedisana khona nami ukuze ngilale ngivuke sembona-ke ekuseni.
Abanye badilikelwe izindlu ikakhulu ezomdaka, lokho kubachiye sebehlala lezihlobo labangane ngoba sebephelelwe umphako. Kwezinye indawo leli zulu belikhukhula izigqoko, ingubo, ukudla lezinye impahla eziqakathekileyo. Esinye njalo sakamuzi umnumzana esawundebele owesiyangaya uthi usizi ukuthi lesikolo esendaweni yabo sasala singasela phahla osokufake imfundo yabantwana engozini. Uthi lobanje njengezakhamizi bezamile ukuqoqa abalakho babuyisela lolu phahla, vele lo mduli kawusaqinanga sekusenza ukuthi izindlu zokufundela lezi zakhiwe kabutsha.
Siyabona amabonda futhi laphana esikolweni neplaster iye yaxexebuka endaweni eziningi, nezihlothi ziyanethela kwamanye amaklasi. Inkinga mpela enkulu esibhekane nayo, besifisa ukuthi ma singathola usizo sincediswe isikolo siphephe sibe sihle ukuze ney'ngane nazo zizwe ziphephile zikwazi ukugxila ezifundweni zabo, hhayi ukuba bevikana nophahla noma benethelwa lizulu.
wabona uqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yendosakusa umnumzana Wiseman Ndlovu uthi kwadilika ngitsho lamabhizimusi kanye lamabholoho.
Siyanxusa lakubani lakubani ukubana sincedisaneni, especially singabhekisisa ukudla, sikhangele lempahla, even kwabamakhelwane bakho siyanxusa njalo uthi nxa ungenelisa ukuncedisa ngalokho lakho, ncedisa even khona lapho okhona. Njalo nxa ungabe ulakho lokho olakho, even ungaphandle kwelizwe, thintana labantu bendosakusa, into yakho ikholekthwe iyefinyelela kulabo abathe behlelwa ngumonakalo lo wezulu.
Wabona ngenhlala kahle kaZulu walindawo kule nhlanganiso umnumzana Danisa Moyo uthi badinga loba yiluphi uncedo ngoba isimo emulini eziningi sibi kakhulu.
Sonke siyakwazi ukuthi umulilwane lo umuzi yini etholakala ekhaya, ngaba ingubo zokugqoka ezokubatha bakithi, ngaba lutshani umulapha nekhaya usisho sithi nazi ngezithungo zami eziyu-5 ngithi hayi omunye osezwane kambe efulela, kungabe lizenge, kungaba isivalo, ngaba yini njengoba ulakho bantu bakithi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi sakwazi ukuthi sizoziqoqa zonke lezo zinto eziyabe zithe zatholakala, sibe nakho futhi i-feedback bantu bakithi mase ziyatsha kuwo le mdeni ethe yathinteka.
Uthi abafuna ukupha uncedo loba befuna ukuziyela amathupha ukuyosiza imuli kulezi ndawo bathintane lamalunga enhlanganiso yakhe kwele South Africa. Njengoba nje izulu liqhubeka lisina, izindlu ezilokhu ezisiwa lazo ziyanda. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Namhlanje sikhangela ukuyekethiswa kweziqondiso ze COVID-19 lockdown okubikwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhla. Abantu abakhubezekileyo bathi bayemukela ngaso zombili ukwethulwa kweziqondiso zokuphathwa kwabo nguhulumende ezedisability policy. Kodwa abathi bakhangelele ukuba zisetshenziswe ngendlela eqondileyo ukuze zibaphathise kwabakudingayo kwezempilakahle. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabakhubazekileyo Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe bathi inani labaphila nalesi simo esihlasela imisipha yabo lokhe liqonga elizweni. USenator Watson Cooper omela abakhubazekileyo eDaleth Senate okhokhela inhlanganiso le laye ephila nalesi simo uthi badibana lobunzima obukhulu bokuba sebuhlungwini khona kungelancodo oluzwayo.
Usizo luyashiyela kakhulu, siyalufuna ukuthi sithenge ama-crutches lokunye.
Uthi okwamanje lesi simo asilawo umuthi wokweselapha, ikanti kulabantu abaningi kakhulu abaphila laso kodwa bengenelisi ukufinyelela ezempilakahle loncedo lokuphathiswa ekuzihambeleni, ukuphendulwa elele empedeni, ngitsho lokungena kusambuzi. Ukhuphe uthi uhulumente unikeza usizo kodwa lweneli ngoba ethi wandelwa ngabaswelayo abadinga uncedo, yena imali alayo ingeneli.
Yibugoga obugange kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungazala abantwana abangu-6 abangu-4 babo babe laso.
Uthi abantu abaningi abasizwisisi lesi simo begcina babona ngani baloyiwe. Ngakho ke uthi balakho ukuthola ulwazi lolu emahofisini abo ukuba besamukele, njalo bedinga uncedo hathi olokwelatsha kuphela kodwa nakubodokotela bengqondo ama-psychologist. Odokotela bathi isimo lesi sidinga uncedo lwamaphilisi, le mithi ehlisa ubuhlungu, loncedo lokulula umzimba olwe-physiotherapy kanye lolwengqondo olwe-counseling. Igqwetha elilwela amalungelo abagogekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi uyajabula ukuba uhulumende sephumele sinqumo esiqondane labagogekileyo asebelesikhathi besilindile.
Siyathaba kakhulu ukwazi ukuthi sokulento enjalo yenzakeleyo. Esingathanda ukukutsho ukuthi isinqumo lesi sihambelana kakhulu lesinqumo esomhlaba wonke jikelele esingathi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Singasetshenziswa isinqumo lesi singathuthukisa kakhulu impilo yabantu abakhubazekileyo.
UMnumzana Masimba Kutshera okhokhela inhlanganiso yabakhubazekileyo e-Center for Disability and Development uthi kuyajabulisa ukuba i-disability policy isikhona.
Engani ngokuya kwepolicy leyo sekusitsho ukuthi i-Disabled Persons Act ekhona khathesi eka-1992 sokumele layo lungiswe kutsha ngoba okumunyethwe yipolicy leyo okunye kwangikhona akusahambelani ne-Disabled Persons Act ekhona. So ithemba esilalo lesicelo esilaso khathesi esokuthi kukhangelwe umthetho owe-Disabled Persons Act.
Uhulumende wazise kuvikelisana kwedlula ukuba idale labaphathi intambo le-cabinet livumelane ngeziqondiso ze-disability policy njalo ikhangelelwa ukusebenza kusikhatshana esingansuku zatshwala esilandelayo. Ikhangelelwa ukuphathisa abakhubazekileyo nakwezempilakahle. Asebelesikhathi eside belwela ukuba isinqumo esinje sibe khona sisekela nalomthetho we-Disabled Persons Act lamalungelo abusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Kulabalandeli bebandla lama-Republicans abathi owayengumongameli uMnumzana Donald Trump kumele ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024 njengoba besithi kukhanya isekelwa ngabaningi abakubandlaleli. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenziwe emhlanganweni weConservative Political Action Conference izolo eFlorida luveza ukuba abantu abafika isilinganiso songamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% bafisa ukuba uTrump ancintise kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Laye uTrump utshele abalandeli bakhe ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho lolu. Uphinde wabatshela ukuba ukhetho olwenziwe nyakenye lwebiwa ngumongameli Joseph Biden loba wehluleka emithethondaba etshiyeneyo ukuveza ubuqili obenziwa nguBiden labokubandla lamademokrats. Uchothoze kakhulu umbuso kaBiden esithi ululaza ilizwe lweMelika.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
UJoseph Biden wehluleke okwedlula wonke umuntu oseke waba ngumongameli wakweleMelika. Uhulumende wakhe uzonda imisebenzi, abantu, abesifazana, lesayi.
Anti-energy, anti-women and anti-science.
Olandela ezombusazwe, uMnumzana Raphael Mthombeni, ohlala kweleMelika uthi uTrump lokhu ezigukumeza njengalokhu ayekwenza esesikhundleni sikamongameli.
Usese ngumuntu lwana oqolotshayo, uqolotsha ngezinto ezithile, aluba ngabe laba ama-senators ambona elecala lokuhlasela umuzi lo isigodlo se-Washington. Aluba ngabe kaqolotshi njengakhona lokhu akwenzayo khathesi. Ngibona lapha ngokuthi bamkhulule laphana usengumuntu osezibona angathi konke akwenzayo kulungile. Yiko ke ngibona ngathi abasekeli bakhe laba balokhe bemilaye. Bemilaye yiko nje engakhuluma konke akufunayo. Njalo nxa ukhangele ungathi lokhe ekampena engulwana umuntu okhuluma achothoze uhulumende lo okhona ngentando yakhe.
Umthombeni uthi akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwamalunga edale le-House of Representatives le-Senate. Okhenya uTrump ufisa ukuthezisa abavotela ukuba ulecala lokuthuthuzela udlakela olwenzakala eCongress ngozibandlela lonyaka.
Ikwethusela, yiko ke sizanika uBiden iminyaka yakhe engu-4 ukuthi sibone ukuthi uzasebenza njani. Lapha engubonayo ukuthi bekufanele ukuthi ngabe ama-Democrats kawalulazisi intonga zawo lawo. Ngoba kuzaba lama elections la aka 2022 ukuthi khona phakathi kwalama elections ka 2022 angadliwa khonapho uTrump ku 2022 angimboni evuka ku 2024.
Umunye olandela okwenzakala eMelika umnumzana Busani Mbusontini uthi uTrump wethusela wonke umuntu acabanga ukuthi uyamzonda.
Uyaflexa nje ama muscles akhe. Etshengisa ukuthi i-Republican Party lokhe isezandleni zakhe njalo esethusela ama-senators kumbe ngithi ama-members e-House alakho ukuya kuma-election, ama-midterm election ngo-2022 ukuthi nxa bengavumelani laye baphakathi kohlupho.
UTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho lukamongameli olwenziwa ngolwezi nyakenye kodwa wala ukuvuma ukuthi wakha phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Zemidlalo namhlanje ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uSean Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine njengoba kulabadlali abathenjiweyo abangasoze bephatheke emidlalweni yalo leli qembu laseAfghanistan. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe ngolwesibili lizadibana leli Afghanistan emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test lingela abadlali abathenjiweyo ababalisa uBrandon Taylor, uCraig Ivan kanye noKyle Jarvis. Ukapteni weqembu leli uSean Williams uthi akula abangakwenza ngokungabi khona kwabadlali laba njalo bazasebenza ngokukhona.
Ukungabi khona kukaBrandon, uCraig kanye noKyle kusichiye sisebunzimeni ngoba balolwazi olujulileyo olokudlala umdlalo kakhilikithi ikakhulu ohlobo lwe-test. Ngasikhathi sinye silabadlali abancane abaqoqoda emnyango ngoba sesimeni esokubumba kusha iqembu lethu, okusho ukuba abadlali abasakhulayo lithuba labo elokudlala. Abadlali abangekhoyo isikhala sabo siza kuba nzima ukusivala ngoba bephathisa kakhulu iqembu lethu. Kodwa iqiniso elikhona yikuba akula esingakwenza ukuze siguqule isimo sokungabi khona kwabo, njalo umdlalo kumele udlalwe loba bengekho.
Wesley Madebere ngumdlali osakhulayo ozabeqala ukudlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili yohlobo lwe-test leqembu le-Afghanistan. Wakuqala ukhona mhlazimbili kunyanga kaMbimbitho ukuthi wesibili ukhona mhlazilitshumi. Ngemva kwemidlalo ye-test iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One-Day International ezaqala mhlazilitshumi lesikhombisa, kusithi wesibili uzadlalwa mhlazilitshumi lathoba munomunye, yikanti wesithathu njalo ngokugcina uzadlalwa mhlazingamatshumi amabili kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. Ngokwakuqala lonyaka kuba iqembu leZimbabwe labesilisa lidlale lamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation kulandela imbiko ethi waya emacansini labesifazana abachiyeneyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.